Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ziku 9 mfufu 2021 Chris Kande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abopha inkokheli yezifundi zamakolishi emasuyingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19. Amapolisa eGwanda athi asithole izifuyo ezedlula ikhulu ebezintshontshwe ngemva kokuhlasela eChenyawugwe kuviki edluleyo.
Senelisa ukuthola inkomo eziyi-98 lamadonki ayi-2 okwakucatshangelwa ukuthi kungabe kwatshontshwa.
Izizalwane zeZimbabwe esilala kweleBhilitane zijabulela inyathelo elithethwe nguhulumende weleBhilitane elokususa eleZimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi ye-COVID-19.
Lokho kuyasijabulisa kakhulu ngoba vele besivele sikhonona ngakho, ngoba kulamazwe abeloduo lwe-COVID ukwedlula iZimbabwe abesekhitshiwe kuluhlu lwamazwe abethwa bona alingozi kakhulu ngendaba ye-COVID i-red list.
Silengxoxo lomkhokheli webandla elitsha elezombusazwe elithiwa SIDA.
Kuyimanje oba ngikhuluma nje ngikhuluma ngezepolitiki, kungenzeka ukuthi angiphephile nami, asinayo i-freedom of speech right. Engiyakikho ukuthi sizoba nayo kanjani inkululeko kumbe i-fairness kwezokuvota singenayo inkululeko yokubana sikhululekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa abikwa ebophe inkokheli yezifundi zamakolishi emasuyingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19. Inkokheli yezinasu ibikwa ibisenza umhlangano ehoteleni ethiwa Liz Inn edolobheni lemasuyingo namhlanje, lapho amapolisa angene abopha abayisithupha abagoqela uLenox Machoko, Phaidamwe Masarure, Takutswa Ngaziwore, loNancy Jenge. Akucacanga ukuthi betheswa cala bani ngoba amapolisa abengaphenduli incingo zabo. EGwanda athi asethole izifuyo ezedlula ikhulu ebezintshontshwe ngemva kokuhlasela eChenyawugwe ngeviki edluleyo. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Isikhulumeli samapholisi esabelweni sezansi emaNdebeleni, unkosikazi Loveness Mangena, utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi phakathi kwalezi nkomo ezine sezitholwe ngabanikazi,
senelisa ukuthola inkomo eziyi-98 lamadonki ayi-2 okwakucatshangelwa ukuthi kungabe kwatshontshwa. Inkomo eziyi-33 lamadonki ayi-10 kwathola abanikazi. Abalimi bayakhuthazwa njalo ukuthi bajoyine ama-Village Anti-Stock Theft Committee ukuze banikane amachebo okuthi bangagcina njani isifuyo zawo bephile.
Uphinde wathi sebewophe uCaster Ndlovu okucatshangelwa ukuthi lisela lenkomo kodwa isebenza kuhulumende esigabeni seNkwali, yena otholakalele nkomo ezedlula amathumi amabili 25 ezontiweyo. Amapholisa athi adinga njalo uPrince Dube ngamehlo abomvu oyaziwa njalo ngokuthi nguvusa Thophini oweShenyawugwe, yena ocatshangelwa ukuthula esandle ekutshontshweni kwezinye zalezi nkomo ezitholakaleyo. Abale nkomo ezacatshayo bakhuthazwa ukuthi bayefike eGwanda Showgrounds lapho lezi nkomo ezigcinwe khona, mhlawumbe belakho ukuhlangana lezabo. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ngube.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane zijabulele kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende weleBhilitane elokususa eleZimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi yeCOVID-19. Uhulumende weleBhilitane wazise kuliviki ukuthi kusukela ngomvulo ozayo eleZimbabwe liza kuba ngelinye lamazwe asesuswe kuluhlu lolu, okuza kwenza kungabi nzima ukuya kweleBhilitane uvela eZimbabwe. Siqoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane, e-Restoration of Human Rights, uMnumzana Panyika Karimanzira.
Siyajabula kakhulu ngokususwa kweZimbabwe kuluhlu lwamazwe awethiwa wona ayingozi kakhulu ngendaba ye-COVID, i-red list. Lokho kuyasijabulisa kakhulu ngoba vele besivele sikhonona ngakho. Ngoba kulamazwe abelodwo lweCovid ukwedlula iZimbabwe abesekhichiwe kuluhlu lwamazwe abethwa wona alingozi kakhulu ngendaba yeCovid, iRed List. Njengamzekeliso iIndia.
Manje ngokubona kwakho abantu sebeza hamba ngobuningi nabe vakatshela eZimbabwe ngoba sekuzabalula ukuthi bayikhona.
Ye, mbona ani abantu sebeza hamba ngobuningi bevakatshela eZimbabwe ngoba sekuzabalula ukuthi baye khona, ngaphandle kwezinye izizathu ezibalisela umumo mayelana ngendaba zombangazwe lokuhlunguluzwa koluntu lokuswelakala komthetho esingathi ngesingizi i-rule of law. Ngaphandle kwakho nokho ngibona ngani abantu sebeza hamba ngobuningi eZimbabwe
ngokuba kuluhlu lwe-red list lolu. Bekusichoni ukuba kuluhlu lolu kwamazwe afana leZimbabwe?
Ngokuba kuluhlu lwe-red list bekusitsho ukuthi khona umuntu ofuna ukungena eBrithani evela kweleZimbabwe bekufanele ayenze i-COVID test phakathi kwensuku ezithathu engakasuki eZimbabwe. Abe sesithi mase fike lapha kwele Britani ayenze i-COVID test, ayenze amabili ama-COVID test. Eyakuqala ngelanga lesibili sefikile, esibili ngelanga lesitshiya ngalo mbili sefikile. Njalo kube kumele umuntu ahlale ku esingathi i-quarantine ngesingizi wensuku ezilichumi ehoteleni ebhadala. So uma uyabona ukuthi khona bekunzima njani, kube vele kungalula ukuthi umuntu abuye eBrithani evela eZimbabwe kumbe evela kwelinye ilizwe eliku red list. Bekuyinto edurayo kakhulu masikhangela imali umuntu abekade ezayikhipha yethatha ama-test lokubhadala ehoteleni. Njalo masikhangela isikhathi ozahlala uku-quarantine, kube kusitsho ukuthi khona umuntu ma umuntu osebenzayo kube kusitsho ukuthi awusebenzi kwesikhathi sonke soneso, kube sokusitsho lakho ukuthi khona kutsho ukuthi uyabungaholi ngesikhathi leso, kube kuyinto enzima kakhulu.
UMnumzana Panyika Karimanzira, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane, e-Restoration of Human Rights, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 182 babanjwa igciwane le-coronavirus. Amanombolo awethulwe izolo atshengisa ukuba inani labahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 liyalisehla. Izolo kuhlatshwe abantu abafika phose 10,192 kuphela. Kulabo abatholakale belegciwane le-coronavirus, iningi labo ngabesigaba seMathebeleland South, okulabedlula amachumi ayithoba minwembili 85. Ilizwe leSouth Africa seliyilo eliphilisa imuli eziningi zeZimbabwe ngoba izizalwane zakomakhelwane ziphephela khona ngobuningi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonale kwele South Africa osehlezi okweminyaka eminingi umnumzana Mikas Banda ongumlaleli oqotho weStudio 7.
Ibizo ngumika Sibanda. Mina ngazalelwa eNyameni Ndlovu eMguza. Ngazalelwa eNyameni Ndlovu eMguza duze kwesomile. Ngasengiyakhulela mbijana elibhani.
Usulesikhathi esinganani uhlala khona ngapho eSouth Africa?
Hayi, South Africa sengilesikhathi esikhulu ngihlala eSouth Africa. Vele ngathi ngifike ngumfana ngikhulele khona. Hayi, South Africa from ngifika khona ngiqathanisa lamanje izachayeka futhi kwedlula iZimbabwe.
Umumo wakhona unjani nxa uqathanisa lo eZimbabwe?
Ma ngiphendula ngeZimbabwe, iZimbabwe right iswele kuphela abantu abangabaholi abaleqiniso nabangasebenzeli ingane zabo lokudla mnandi kumbe lokuba lama-girlfriend abaningi lokuthenga izindlu ezidulayo nemoto ezidulayo anto yabona kuyabe kukhosta imali yelizwe konke lokhu.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho ilizwe le-South Africa lapho elikhona lilesibanga esinganani esitshiya eleZimbabwe, njalo ubona ungani kungenzakala na ukuthi inguquko lempumelelo ekhona eSouth Africa igcine ifana leZimbabwe?
Ya ukuthiyana isibanga eZimbabwe leSouth Africa ukuthi lapha abelungu bakhona, abelungu bazoyisiza iSouth Africa, bayicela izimali lezi zama-donation landlani. But kuyikuthi umgabe ongaxotshanga vele abelungu labantu sesilapha. Otherwise South Africa siyafana. IZimbabwe phelile into yonke, yabona ama-resources, iland makulinywa, yabona vele nje siswele abaholo kuphela, abaqotho kuphela.
Umnumzana Mikas Banda isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathi ntambo welemelika obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uvakatshele okwakuqala kwele Mexico. UBlinken utshele intatheli izindaba ukuthi amazwe la womabili iMexico lele Melika asesungule uhlelo lokusebenzelana kwezomvikela. Isiphathamandla somanyano United Nations City usizo kade luphiwa izizalwane zakwele DRC luzamiswa ngenxa yokuswelakala kwemali. Lokhu kuzatshiya abantu abedlula izigidi ezilichumi 10 million besendlaleni. Kwezemaphandleni,
lamlela ndwandwe, lamlela
izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni seziqalile amalungiselelo okulima kodwa zikhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu okulakho ukudala ukuthi zingalimi njengalokhu ezikufisayo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqelazo zithi kulezi nsuku ihloka likhala njalo nje ehlathini lapho kubiywa emasimini kulungiselelwa ukulima ngoba izulu seliseduze. Lanxa amalungiselelo sekubangela iphezulu iningi litha lilanhlanyelo yeneleyo emakhaya kukanti ezitolo khona kayibambeki ngoba intengo iphezulu. Umnumzana Zwelithini Gabulo isakhamuzi esithezi ekwana uthi iningi lezakhamizi zemakhaya ngeke lenelisa ukuthenga inhlanyelo ezitolo.
Inhlanyelo ayibambeki lo nyaka, iyadula okunye okumangalisayo. Ngokwesibonelo nje ngakunika le seed thina i-pioneer seed i-10 kg kumavinkile ayithengisayo ibiza i-$4,620 beso kusithi ngemali yemelika i-$34. Ngakho-ke leyo intengo engibona ukuthi inzima kakhulu kithi abalimi esihlala emakhaya, ayibambeki.
unkosikazi siphathisiwe Mthombeni yena osuke esilikwe kwana North layo khala ngentengenhlanelo ephezulu.
Abantu sebegebhile amagodi, sebelungisile, balungiselele sibili. Kodwa bengelathemba lokuthola inhlanyelo ngendlela edura ngayo ngoba inhlanyelo 10 kg i-R420. I-R420 ayitholakali shemu, asikwazi ukuthi uyabunga idobha ngapi. So silinde yone kahulumende leyo yohlelo lwentwasa lololo lwamagodi. Esingakucela nje kuhulumende ukuthi inhlanyelo kayibuye, lithi liqalukuna lathi inhlanyelo sesilayo.
Nomzana Gabriel Lupondo isakhamuzi semawane uthi bazosebenzisa inhlanyelo abayithole kusivuno sanyakenye.
Abantu sibhizi siyalungiselela lo gatshumpo lo. Abantu sibhizi sitshaya ugatshumpo, isikhathi sesiphele, isikhathi sengoba lezulu nanti seliduma. Kodwa-ke okwenhlanyelo, hhayi kwenhlanyelo lonyaka abantu abaningi hhayi sizasihlanyelele nje seziphaleni. Yathi yona ukuduli iyadura, kodwa-ke hhayi abantu sitholile mbitshane kumnyaka ophelileyo. Lonyaka noma ingaphuza noma ingabuya kumba sesiphiwe njengomnyaka ophelileyo, yokukhanya zani bazanika abantu abakugatshopho kuphela.
Umnumzana Finis Ncube odabuka kwa-7 komalaba phansi kwenduna umalaba eMatobo laye uthi balinde inhlanyelo kagatshompo ngoba ingekho ezitolo zasemakhaya.
Esikwenzayo okwakathesi njengoba silungiselela ukulima, izulu lithembisa. Abanye siphezu kwakho ukupantila, siphezu kwakho ukutshaya amagodi, sikhangeleli ukuyithola inhlanyelo noma nini. Kumenyezelwe kakhulu othi sihlale silindele. Khangela inhlanyelo ezitolo iyasilela, sikabi lazo kumbe indawo ezithengisa inhlanyelo.
Kunezulu ebelilomoya omkhulu emanama ngesonto edluleyo ladala umonakalo omkhulu ngemva kokuba uphahla lwendlu ubelethele esibhedlela semanama luthethwe ngumoya. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngelithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
Engaging ama-organizations amaningi akulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, and akhangelane ngendaba ze-community, ngoba i-voter registration le i-affecta wonke umuntu, kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama-organizations lawo la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa, bafake i-pressure ngapha, lathi sifake i-pressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedise ukuthi rejista ukuyavota nxa kulabo transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada, ngithi ethe chadile kunjalo isibongo sesitshintsha. Kule ku-voters roll kuyabe kunebizo lelane lakudala engakachadi. Nama-organization zawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani liyelungisisa udaba lolu lezeki kambe nezitupha zenu labo-marriage certificate zenu, ngoba kusasa kuzalihlupha kuyathi sesiyakutweni ku-election ngelanga lokuvota besothiwa hhayi ibizo lakho elisekuvota zodlalelela ku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga, akulo omunye umuntu ongaku tyela ngokuthi yenamhla abantwana balale bengadlanga, abantwana yeni lo mntwana ngamhambisa esikolo, athesa umntwana uhlezi endlini, sayenzile ukuthi ukhangele mina luloba nje sele-18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla, ngimthengele le mpahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga, siyakwanisa ukuhamba vaya umama. Mama, wena ngohlala lomntana lo udubo uyalala. So umama ngiyosozazama ukhuluma lomntana wakhe bekwenza ukuthi umntana wakhe arejiste ukuvota. And kuzaba le ndaba yonaleyo yokuthi ama-district centers akhatshana. Siyakwazi ukuthi yes, ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango. But esikhathini eziningi omama sibe ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade. And njalo siyabe silendleko eziningi endlini. Uyabukwazi ukuthi uzasuka ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uye-register. Ngapho uyabe ucabanga ukuthi abantwana mbajile endlini bazasala loba. And njalo ukuthi abantwana bayasala besidlala. So mama usezabona ukuthi angcono ngizihlalele endlini lami ngigcina abantwana bam kulokuthola ngihambe imango le emide ngiya-register ukuvota. Njalo lathi esikwanisa khona sibona ukuthi hhayi nanzi lama-organizations abomama selandincedise omama laba ngendaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kulendawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani. And uzakutshela ukuthi ngifuna ukuthi ngiyirejista ukuvota, ngiyavota ngaphi. Ngenye inkinga khona ukuthi even i-ZEC ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi. Akula voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukurejista ukuyavota kumele uhambe endaweni enje, kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information. And nako okunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonyolo odlulileyo ukuthi kulokhu khona nokuthize, abantu babesithi ontanga babesithi kathi vele ngiyavota kuyanceda ngani ukuvota. So nathi yithi esingena khona sithi hhayi, ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho. Ukuvota, that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhambanga esikolo, wafika lapha ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport, abantu babhizi basemalayinini amazuqu, umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 etshayisa emsebenzini, laba balenhlanhla abasebenzayo beze befika endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungise izinkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje sokuyenza i-voter education.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shirie Tenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kubandla le-MDC Alliance, ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke.
Siyabonga sithandekile. Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ozias Ncube osesungule ibandla lezombusazwe elitsha elithiwa SIDA. Wokuqala, ungasitshela ukuthi u-Ozias Ncube yena vele ngubani?
Mbonge, ngibingelele kubalaleli bonke nakubalandeli bonke besida. Ngingakhohlwa ukumema futhi ngokunjalo umphakathi wangakithi lapho engizalwa khona eTsholotsho kwezweni lakithi ngaseZimbabwe. Ngokuzalwa ngazalelwa esibhedlela sasempilo, ngakhulela eTsholotsho lapho kuzalwa khona abazali bami. Ngafunda ngokunjalo eTsholotsho, iprimary school ngayenza eMhlabangubo school, isecondary school ngayenza eTsholotsho high school. Emva kwalokho ngaphuma ke nami njengensizwe esikhulile ngayofunafuna umsebenzi nokuthi ngiqhubekisele phambili ngokufunda. Kwaba nzima ke ukuthi ngithola amathuba njalo, ngaze ngawelela kwelase South Africa. Ngenza i-finance management, ngenza ne-management, ngenza nokunye okwenza ngomthetho wabasebenzi obizwa ukuthiwa phecelezi labor law. Ngingena nje kwezombusazwe ngesizathu sokubana senginanzelele kumbe ngananzelela ukuthi isizwe sangakithi sibhekeleleka phansi kumbe asithuthuki ngesizathu sokuthi abaholi esinabo kwamanje abakhombisi ukuba ngobaba abaqotho. Ingakho-ke ngathatha leyo gxathu ukuthi ngibe ngomunye ozokuba bambisana kumbe ozokuba phakathi kwezombangazwe ukuze siqondise okonakele khona. Ngiyabancenxa-ke abalandeli ukubana basinikeze uxhaso, basisekele kuko konke esikudingayo ukuze sikwazi ukuthi sisebenzise imiqondo yabo, ngoba sibizwa ngegama elithi isida elichaza ukuthi Combined Ideas Democratic Alliance. Lelo gama elichaza ukuthi imibono yabantu asicikileli phansi kumbe asiyidiceleli phansi, siyayisebenzisa ukuze sikwazi ukuzithuthukisa siyibandla lesida.
Manje pho, njengoba ibandla lakho likhona ngapho eSouth Africa, eZimbabwe khona-ke lamalunga njalo, ungasitshela ukuthi lizangena yini kukhetho?
Ibandla lesida akulona ibandla laseNingizimu Afrika kumbe laseSouth Africa. Yebo, selidephile kumbe seligcwele yonke indawo, cishe umhlaba wonke isida seyisaziwa. Kodwa-ke iqembu elasungulwa ezweni laseZimbabwe lisungulela abantu baseZimbabwe ukuthi bakwazi ukuthuthukiswa, balethe imibono yabo, njengokuba iqembu libizwa ngokuthi i-Combined Ideas Democratic Alliance, okuchaza ukuthi imibono eminingi ehlanganisiwe kwaphuma into eyodwa esingathi iyosiza ukuba inkambiso yokukhokhela kwelizwe kumbe ukukhokhela kweqembu. Isida ikhona yonke indawo. Ngikhuluma nawe nje kuyimanje ngiwumongameli wayo isida. Sinamalunga yonke indawo. U-deputy president wethu okwamanje useHarare, igama lakhe lingu-Anderson Kuni. Sinabo bonke abe-information kobulawayo, sinabo eHarare, sinabo ama-ema structures Zishabane, Gweru, Cholocho, sinama structures plum trees, nama structures cishe yonke indawo Botswana. Sisafuna ngokunjalo futhi sibe nama structures kubo UK nako America ukuze sikwazi ukuthola futhi namaqhinga avela kwezinye indawo. Asibakhohle nabase China, nawo sizowadinga amacebo abo ukuze sibe ngabaholi abaxavile nabathandekayo ezweni.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ubona njani ezombusazwe eZimbabwe ikakhulu indaba zokhetho?
Oqala ngingathanda ukuthi ngikubeke obala ukubana sisadinga into okuthiwa inkululeko kumbe sisadinga inkululeko ezweni langakithi. Yebo, bangasho abaningi bathi inkululeko sayithola, kodwa yiyo lento engingayivumi-ke mina ukuthi inkululeko ikhona. Okwamanje sikhuluma kanje, baningi abantu abafisa ukubana bazibandakanye kumbe bahlanganyele namabandla ezepolitiki, kodwa bayesaba, banokwesaba ngokuba inkululeko ayikho. Kuyimanje oba ngikhuluma nje, ngikhuluma ngezepolitiki, kungenzeka ukuthi angiphephile nami, asinayo i-freedom of speech, right? Engiyakikho ukuthi sizoba nayo kanjani inkululeko kumbe i-fairness kwezokuvota singenayo inkululeko yokubana sikhululekile. So ngezinye indlela ngiyavumelana namabandla lawa athi ubuqili buningi kakhulu. Yebo, sesike sakubona lapho ibandla elibusayo likhipha amasosha ukubana ashaye abantu, kwazo nokuba kwenzeka nokuthi abanye babo badubuleke ngesizathu sokubana bebhikishela ukubana kukhishe imiphumela yokhetho olwadlula. Ngakho sithi thina njengeqembu lesida sizafathatha amagxathu abalulekile kumbe amagxathu anqala azokwenza ukuthi indaba ye-rigging kumbe yokuqilibezela siyiqede.
Lo-ke ngumnumzana Ozias Ncube, umkhokheli webandla elithiwa SIDA, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, isikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inani labantu amapholisa abophe inkokheli yezifundi zamakolishi eMasvingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela iCovid-19. Amapholisa eGwanda athi asethole izifuyo ezedlula ikhulu ebezintshontshiwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende wele Bhilitane elokususa ele Zimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.